Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyileader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le contact laba ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indros amakhulu abantu bayayihloniphi i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizama ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula amalanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imithwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla le-ZANU-PF wayezama ukuthuthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini entabazinduna.
Sikuzwile okuqhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinjenje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhlaka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlale egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku amasosha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukhondeme.
UNdibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo, yebo ye kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho baba Gipsy siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana, lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi umthethi aku-opposition athi anxa sidingwa uhulumende amjustify athi uhulumende kayisuye ngoba izigangi. Ngoba kusasa uNdibali naye uzavuka esegijiswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve uNdibali ngoba kumbe ubulewe izigangi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethitshwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho ikhomenti yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigqume into esemgcike ebuza izinto ezigenuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko. Ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenzela una ukhataniswe ugidiniswe ukwenzwe konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becatshiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
UJuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bebhula umthetho kobulawayo.
Abalandeli bakabhuti wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bayathisa amakhaya ngobana bajikijela amatshe esenzayo and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Loba kulokuxoxozela elizweni umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulisana lombuso kaMnangagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi, ngihlala ngisithi ukuthi umzabalazo wethu uspiritually, impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya, amathunga akithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazakwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhiphi Stube.